Ngokumbona kwami uTrump ngimqathanisa lalo u-Attorney General okhona uGarland. Lo undoda okuthiwa Garland nxa umkhangela umlalela kagcigcizi katshintshi kathini, ungumuntu omi entweni yakhe eyokuthi khona umthetho. Umthetho kawula mehlo ukuthi wena unguzibani, unganani, uvela ngaphi, kutheni. Umthetho awula favor yokuthi hayi wena siza kuyekela ngoba unje. Utsho njalo lo ubaba lo eqinisa linto le. So nxa eqinisa into yona le, ngiyambona engena phela lo ejele u-former president, kumbe engena ethonisiswa ngokulingane lokhu akwenzayo. Amboni umuntu lapha ombambatha amahlombe lapho ukuthi hayi wena uraiti into zokho zonke ziright. Hayi, nxa kulesi khathi lapha ama-lawyers akhe akasebenza khona izozonesa, ngoba kufanele ukuthi bazame ukumvikela ngendlela zonke abangamvikela ngazo. Ikuthi nje umntwana angazi ukuthi wazalwa wathwani, uyaphunguba nenhlanhla aphume lapho kuvalwe khona. Kodwa ke khathesi ayingikhangele sibili ukuthi ngibone ukuthi uzaphuma njani, uzaphuma ngaphi, uzaphuma kutheni. Bazamgombolozela kuphela khathesi ngezinto azenzayo, ikakhulu khona lokhu ukuzama ukutshaya ikhulu ukuthi awuyise uhulumende omutsha ongenayo yena adlale abe ngupresidenti ohlala ngenkani khona laphana. Sijayele ukukubona lokho kwezinye indawo kodwa sikaze sikubonela.
Yena uTrump uthi okwenzakalayo ikumhlukuluza ngenjongo yokubana angangeni kukhetho oluzayo. Ukubona njani wena khona?
Hayi, lokho angakukhuluma ekukhulumela nje ukuzivikela ukuthi khona uyahlukuluza. Awuyami nje omhlukuluzayo uTrump. UTrump kulezinto yena azenzayo, azikhulumayo, azifuqayo, azaziyo laye ukuthi wazenza ukwenzela ukuthi ahlale embusweni. Yinye into kuphela emdinisayo, emdidayo, emkhathaza ingqondo uTrump ukuthi one, wathi eqala ukukhampena, wakhampena esebenzisa u-Obama ukuthi khona u-Obama anti liyabona sesifunga ubuswa zinyamazana lezi nyoni lezo kungabantu abamnyama lokhu. Abantu bamlandela bagijima laye bamvotela. U-Obama wangena waseva i-2 term. Yena ungenile elakhonoko ayelakho wehluleka ukwenza i-2 term. Abantu bamkhupha nge-term A1 esebenzile laphana ukuba u-president. Khona lokho yiko okumfuthi ingqondo zakhe zonezo, umbone hlanye zikumfuthela ingqondo zakhe ukuthi u-Obama abele 2 terms yena abele 1 term. Hayi, vele lapha ngiyahlala ngiyabuyela, kumele kwenziwe konke okungenziwa ukuthi ngibuyele. Akulamuntu omhluphayo khona, akulamuntu ongafuniki ukuthi abuyele elokuzini akonteste khonapho. Yena nguye ozitshisayo, ozivimbela izinto zona lezo ukuthi zenzakale. Engxenye angabuyela arane asikwazi, kodwa ke erana kathesi bonke abantu sebemazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngikhuluma nge-majority yabantu laba abathuleyo abangenza umsindo, abangakhulumi kakhulu. Yikho ukubona kwami khona lokhu, babakani.